Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 30 kuNtulikazi 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Chila esiyitholileyo iyabe singani it's now a fourth letter. Ngoba some of the things ezenza ukuthi abantu begcine sebesesaba ngele nxanye ngomkhokheli aningeke ngiyetshela i-community yami ngokuthi kayihambe iyehlaba mina ngingahlabanga.
Amakhansili athi aphakathi kohlelo lokuqoqa amabizo abakhokheli asebehlatshwe ijekiseni yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 kulandela incwadi abayilotshelwa nguhulumende ukuthi benze njalo ngenjongo yokubona ukuthi bahola ngesibonelo.
Izolo lanamhlanje kungathi kulokhu kungahlaliseki kuhle komumo, ikakhulu abantu laba okuyibo abamabhizinisi abarana amakhombi. Sizwa kuthiwa kungathi kube lokuthengisela indawo esizwe kakahle izolo, kube lokuthengisela emathobana
abachayeli labanini bamakhombi batshengisele kobulawayo ngokuvimba amabhasi ezubukho ngomlilo wamathaya emgwaqweni oqonda elokitshini le-Country Park bekhalaza ukuvunyelwa ukusebenza. Kuhlelo Woza Friday namhla silomculi womduma wezokholo osacathulayo u-Alothi Chuma ihamba leqembu lakhe ele-Gold Brothers. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Amakhansili athi aseqalisile ukuqoqa amabizo abakhokheli asebehlatshwe ijekiseni yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 kulandela incwadi abayilotshelwa ngumphathintambo kahulumende obona ngombuso wezabelo uMnumzana July Moyo ngenjongo yokubona ukuthi bahola ngesibonelo. Abakhokheli laba babalisa induna uMabhalane, amakhansila uSobhuku labanye. Ngakwelinye icele idolobho lakobulawayo libikwa lisithi inani lendawo lapho abantu abangahlatshwa khona ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19 selifike kumachumi amathathu lasitshiyagalolunye i-39 njalo basadinga ezinye indawo kanye labongi abalikhulu lamachumi amahlanu i-150 ukuqhuba lomsebenzi. Ukhansila ka-Ward 10 unkosikazi Sinikiwe Mudanda uthi ngempela ikhansili isiqoqile amabizo abo njalo phose wonke amakhansile asemukela umjovo we-COVID-19.
Our service delivery as a city is super kancane. We are having our challenges because our staff, council staff members, abaningi batholakala be positive. Especially bona laba aba responsible for isu, aba responsible for izinto ezehlukeneyo nje, even zona bona laba abayenza ama infimigation and izinto ezinjalo bayatholakala belama bebetheste positive towards COVID-19. So kube sokuaffecta i-service delivery because uzathola ukuthi abanye sokumele ukuthi baye ku-quarantine for 2 weeks. Maybe abantu abangu-7 and automatically in a department per section masengaba labantu abangu-4 or 5 besiya ku self-quarantine or besiba off duty, automatically i-service delivery yethu isuka ibe phansi kakhulu. So silama challenges anjalo, even to push for ama meetings ethu. We are doing our virtual meetings, but at the same time, the challenge maybe a network is in this danger. At the end of the day, the participation is in corner for the councillors to represent the people. Isuga ibe ingat iba pants. So ngingathi COVID-19 siphambanisile kakhulu sibili njengobukhokheli and njengebulawayo as a whole.
Lithini ngencwadi evela kuhulumende ethi abakhokheli abanjengani amakhansila kuqoqwe amabizo alabo asebejovile?
Isetshila esiyitholileyo iyabe singani it's now a fourth letter ukuthi khona. I think kule statement esinye sake saphuma ukuthi umogona kunobayiwa khona kusabayiwa. I see uyayitashika yekuto kuti nenge tsaku tona kuti wanzi hauzowani basa kana kuti hauzokwirizvuko kana kuti into ezinjengazo nalezo. Zova some of the things ezonzi kuti abantu begcine sebesesaba akungabuyi ngendlela okubuya ngakho sokungantry the fourth matter. Vele nxa ningumkhokheli aningeke ngiyetsela i-community yami ngokuthi kayihambe iyehlaba mina ningahlabanga. Kumele nxa bengibuza lami kumbe nxa ngikhuluma nabo lami ngibatshengisele ama-ikhadi ukuthi khona ayiyihlabile but ngikwenze ngokufuna kwami. Like thina kweyethu i-local authority ama-councillors sihlabile sonke except for one enguuniversity not yet but sonke sifongu-twenty sahlaba except for one and it was not a fourth matter. We only did it ngokufuna kwethu ngokuzwa kwethu ukuthi kumele siyohlaba sikhangelela thina imuli zethu impilakahle yethu and also the community yethu.
Lo ngukhansila sinikiwe Mutanda kaward 10 eNtumbane koBulawayo njalo engumgcini sihlalo wekomiti ebona ngezempilakahle kuli khansili. Kusenjalo ugatsha lukahulumente olubona ngezempilakahle luthi kubhubhe abantu abangamachumi ayisishiyagalombili lanye 81 kwathi abedlula inkulungwane ezimbili i-2089 bahlaselwa ligcikwane le-coronavirus ngelanga elilodwa. Lokhu sokukhuphule inani labantu asebahlaselwa yileli gcikwane selokhu laqhamukayo ngomnyaka odluleyo la kwedlula kancane inkulungwane ezilikhulu 105,656 asebehlatshwe ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19 sebesedlula isigidi lengxenye yaso 1.5 million. Ukunjalo nje eleZimbabwe lamukele amanye amajekiseni okuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 avele kwele-China izolo ntambama ngesikhathi uhulumende ekhuthaza ukuba asebenze gadalala ukuthenga amajekiseni lawa emaningi ukuze enele umuntu wonke elizweni. EleZimbabwe lithole amanye amajekiseni azinkulungwane eziyisikhombisa 700,000 wohlobo lwe-Sinopharm avele kwele-China. Amajekiseni lawa afike elizweni izolo ntambama ngemva kokuba ilizwe lithole amanye azinkulungwane ezithoba minimbili 800,000 avela njalo kwele-China. Umqondisi wequbula likahulumende libona lo msebenzi wokumelana le-COVID-19 ofisini kamongameli welizwe uDr. Agnes Mahomva ele-COVID-19 Task Force utshele iStudio 7 ukuthi uhulumende usebenza gadalala ukuthi amajekiseni awe-COVID-19 vaccine atholakale lula elizweni ukuze kuqedwe udubo lwaleli gcikwane.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz shortwave.
Abachayeli labanini bamakhombi batshengisele koBulawayo ngokuvimba amabhasi ezubukho ngomlilo wamathaya emgwaqweni oqonda elokitshini le-Country Park bekhalaza ukuthi bevunyelwe ukusebenza. Lokho kutshengisela kubikwa kuqale ngolwesine. Uhulumende wathi phansi kwemgoqo yokuvimba ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus akusamelanga amakhombi angabhaliswanga phansi kwenkampani yezubukho asebenze. Kodwa abanini bamakhombi basola leli nyathelo okubangele ukutshengisela kwanamhla la izolo. Iphephandaba lobulembu lesayithi lithi amapholisa achithe ukutshengisela lokho kodwa akwazakali ukuthi kungabe kulababotshiweyo. Imizamo yokukhuluma lamapholisa yehlule. Sixoxele umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi yena olandisele uChris Gande weStudio 7 ukuthi kuhambe njani.
Izolo lamhlanje kungathi kulokungahlaliseki kuhle komumo ikakhulu abantu laba okuyibo abamabhizimisi abarana amakhombi. Sizwa kuthiwa kungathi kube lokutshengisela indawo esizweka kahle izolo kube lokutshengisela emathobana zwande garage lenokuzima kulapho kube lokutshengisela khona bezama ukublokha umgwaqo besenza okunengi-nengi le Country Park namhlanje sawusabe ngokufanana ekuseni bavuke bavala umgwaqo abanye befaka amathaya emgwaqweni atshisiweyo bezama ukuvalela ukuthi amabhasi lawo ozubukho la makhomba ozubukho engahambi kodwa-ke amapholisa ananzelele khonokho asondele ukubana avale umsindo bagcina bekhuphelana amathaya lokuningi njalo unganzelele e-Country Park amapholisa ebelekekhona lamhlanje so-ke yiluhlupho olukhona esihlangana lalo ngabantu bamakhombi bathi lokhu bakwenzela ukuthi abasakwazi benzeni ngoba bona baphila ngokuthi bachove nxa sebevayele ekuchoveni abasakwazi baphile bethini imedako zimile azisebenzi yikho abakhala ngakho abathi koko abenza bebehave ngendlela abenza ngayo
manje njengenhlanganiso lina libona ungani udaba lonalolu olwamakhombi lungaqedwa njani
thina njengenhlanganiso yezakhamizi iBulawayo Progressive Association sifisa ukuthi indo zonke nxa zibanjwa kuhle ngoba udlakela alusiyo into enhle kuba lokulimala kwabantu kuba lokudamejwa kwempahla kubuye kube lokunye okuhluphayo ukuthi abantu impilo zabo zihambe ngokubana kuyabe sokulodlakela abantu bephathana kuyo so ke thina njengenhlanganiso sithi thina uhulumende labantu bamakhombi abadinga indlela yokuhlala phansi bakhulumisane ngoba sinanzelela ukuthi nxa kungaqhubeka kuyilesi sima sosimo esihle abamakhombi yebo bale nkulumo yabo enhle sibili umnana womuhle ukuthi pho balamakhombi abanye abathenga futhi abanye bayatsho lokuthi amakhombi lawa bawathenga besebenzisa imali zokuboleka emabhenki okuthiwa ngamaloni so ke nxa amakhombi ayemasasebenzi bazaphila njani lezi muli zavele baziphilisa njani njengenhlanganiso vele sesikhulume kaningi ukuthi uhulumende ekazama ukuthi avumele amanye ama-players kweze-transport bangene kungabi le monopoli imonopoli vele ayinhle kuyavumela ukuthi engavumeli amanye ama-players abantu bazikhethele ofuna ugada abesefaka nje imithetho yokuthi lawa amanye ama-players asebenze njani lokhu asekubalekeli kufanele imithetho obe khona okubaqondisa ukuthi basebenze kanye kodwa uhlu bavale yikho okuhluphayo ngoba kathesi lalabana abanye ukuthi abangene kozubukho asibo bonke abafisa ukungena kozubukho ukuthi umuntu abanjwe ngentamo ukuthi angene kozubukho la ukuyahluka so ke uqeda lolu daba yokuthi uhulumende labantu bamakhombi abahlalisane phansi bakhulumisane kube le ndlela ukuthi ngoba kathesi nxa kujijela izimota lamabhasi kuyabe kugada izakhamizi ngagcina zilimele phakathi kwalawo mabhasi yilo uhlupho esilubonayo esibona ungathi thina kufanele lilulungiswe masinya nje uhulumende nxa enguhulumende olalelayo kabona ukuthi loko kwenzakalayo yinkulumo elethwa yibona ebezezimota ahlale labo phansi balungise uhlupho lolu ukwenzela ukuthi abantu bonke bahambe ekhululekile kungela muntu esengozini ngempilo yakhe
lowo ngumnumzana Ambrose Sibindi umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo Live Talk namhlanje kuhlelo sikhangela ukukhuphuka kwenani lasebebulawa yi-COVID-19 kanye labafunyana abelegcikwane leli elizweni. Manje ke sikhangele izivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Osanda kwenza uphenyo ngokwenzakala kule Afghanistan uthi uhulumende wakulelo lizwe ulakho ukubhidlika ulandela ukusuka kwebudola kwele Melika kwele Afghanistan. UJohn Soko ohlolisisa ngokwenzakala kulelo lizwe owaziwa ngegama lokuthi yi-Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction uthi ibudola kulelo lizwe kalizimiselanga ukuvikela uhulumende. USoko uthi uhulumende ubhekane nenhlupho eziningi nxa iTaliban ingenelisa ukugenqula abaphethe intambo zombuso. Uhlangothi lukahulumende wakule Melika olubona ngezemithetho luthi akumelanga abasekeli boye ngumongameli uMzana Donald Trump bahlolisise impumela yokhetho olwenziwe enyakenye emahhovisini ezabelo ezijeneyo. Uhlangothi lolu luthi bephula imithetho abahlolisisa impumela yokhetho abathi kalukhutshwanga ngemfanelo. Luthi akukho emthethweni ukuba abantu abazimeleyo bangene emahhovisini ezabelweni baqale ukubalasa ntando amavoti okhetho oledlulayo. Kwakubandla lama-Republicans abasekela uTrump sebelesikhathi eside besithi babala amavoti e-Arizona nezinye indawo. Abezemithetho bakubeka sobala ukuba uTrump wanqotshwa ngumnumzana Joseph Biden kukhetho nyakenye.
Ingcwethi kwezempilakahle ziveza ukukhathazeka ngokwehluleka kukamphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube ukutsho ukuba bazosizwa njani abampofu phansi komomo wokuhlaselwa yi-COVID-19 lapho esethula umbiko wakhe wendleko zikahulumende waphakathi komnyaka oyi-midterm budget review izolo. Intatheli sindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngugcweleyo.
Esethula umbiko wakhe woluhlu lwendleko zikahulumende i-midterm budget review umnumzana Mthuli Ncube utshele ilizwe ukuba umnotho weZimbabwe uyathuthuka lanxa nje ilizwe libhekane lenhlupho ezilethwe yikuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19.
Disbursements to ministries, departments and agencies were generally in line.
Imali eyatholiswa uhulumende lengatsha zakhe bekuhambelana nalokhu owakuvele kuhleliwe lanxa kukhona okumane wahlasela kwenza sakubona kufanele ukuthi silondoloze impilo zabantu kulolu bhubhane.
Kodwa isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Godfrey Ndlovu uyakuphikisa lokho esithi akucaci ukuba sizobani oluzotholiswa abayanga iningi kungabaphila ngokuzisebenza phansi kwe-COVID-19 lockdown.
I-budget statement kaMthuli Ncube izwakele kodwa ngibona ukhohliwe ukuthi kulabantu abayanga abaswelayo abaphila ngokuthengisa especially ama-cross-border traders. Bazothini ke njengoba ama-border asavaliwe? Iluphi usizo uhulumende azabapha lona ukuze lapho bangafi ngendlala ngoba kunzima phandle lapha?
Unobhala wenhlanganiso yezisebenzi eyeZimbabwe Congress of Trade Unions umnumzana Jafet Moyo uthi uNcube ulombono wakhe yedwa ophambana lokubonwa ngabaningi.
Kanti ke thina ukuze ubone ukuthi umnotho welizwe uba ngcono ukhangela impilo yabantu, ukhangela izizalwane ukuthi impilo yazo injani, bayathola yini ukudla okweneleyo ezibhedlela, bayamukelwa nje okuqondileyo yini kule mithi yini, laba ngabase basebenza kuhulumende bayahola imali ethe thuthu yini, imali eholwa ngabantu elizweni iyakwanisa ukunceda yini imuli zabo. Yikho okufanele sikube igeji yethu nxa sikhangela ukuthi umnotho welizwe uthuthukile.
Uqhubeke umoyo esithi li-budget review ayikhangeli lokunganceda abayanga izisebenzi labaphila ngokuzisebenza.
Sibone ngani nguminista okhuluma okungalaqiniso ngokuthi thine sikwaziwe ukuthi inani elifika ku-almost 7 million people ngabayanga eZimbabwe okwamanje. Kusobala ke ukuthi oluningi ke lusebuyangeni. Nxa umnotho welizwe ke ungakhiphi abantu ebuyangeni kutsho ukuthi akuthuthukanga lutho. So akukho esingakubamba esikubonileyo okumunyethwe ke yi-midterm policy ethulwe ke nguhulumende.
Ingcwethi kwezomnotho umnumzana Masimba kutshela uthi kuyadanisa okwethulwe ngumphathintambo wezemali.
Usitshelile uphela uthi basebenzise 14.5 billion le 2.9 billion eZimbabwean dollars. Kodwa siyakwazi ukuthi kule mmole eziningi ezilambayo khathesi ulabantu abaningi abangakwanisi ukuthi bahambe emsebenzini ngenxa yama-lockdown. Indaba ye-social security angiboni njengani uhulumende ule ndaba layo kakhulu ngoba ubona njengani nxa engasinika ama-figures ayokuthi i-economy iyaqhubeka silama-surplus ilizwe lizathapha. Kodwa ingaba yi-surplus njani abantu belamba? Ingaba yi-surplus njani abantu bengatholi uncedo kumbe usizo?
Enye ingcwethi kwezomnotho njalo umnumzana Lubani Nondo uthi lanxa ukhanya uthuthuka umnotho welizwe kuningi okusamele kwenziwe.
Yebo siyavuma, i-economy izakhula lobe ingaso zikhule ngo 7.8 lo okhulunywayo. Izakhula ngenani elingaphansi kwalelo. I-agriculture i-contributile sibile ukuthi i-economy ikhule, kodwa i-sustainable na hatshi. Ngoba singasweli izulu ukuthi i-economy izakuwa nxa ukuthi sifuna ukurelya ngayo i-agriculture. Bekumele sifake enye imali kwamanye ama-sectors, especially after vaccination. I-tourism bekuye ngathiwa siyithululela imali ngoba yi-sector kumele ivulwe yanelana i-tourism ilibambeliswe.
Usola indlela imali ye-devolution eyabiwa ngayo uNondo esithi kayilingani ngezigaba ngezigaba.
Okunye kakhulu embonansi futhi silahlekile yikuthi sithe siyenza i-budget lo bathe senza i-review sinoku sikhohle ukuthi asilingani. I-province ye-Mati North yakobulawayo zaziphiwa imali encane kuma-devolution funds. I-Mati North yakwazi ukuthi yazihawulela ukuhawula-hawula. Yindaba ingafakelwa ngenye imali kathesi kumithembe review abayifakele enye imali ethe xaxungani ifanayo namanye ama-province. Ngoba ngeke ilizwe likhule nxa sitshiya amanye ama-province. Namanye ama-province salemuva vele ilizwe likhule okutsho ukuthi it's not sustainable.
Kodwa uhulumende uthi uqhuba kuhle umnotho welizwe njalo ukhangelelwe ukuqhubeka uthuthuka. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingu-Mavis Gama.
Kanyele ezemidlalo. Umdlali weZimbabwe omele ilizwe emdlalweni wegolf kumncintiswano we-2020 Summer Olympics oqhutshelwa kwele Japan, uScott Vincent, ukhuphuke wayahlala kundawo yes-34 ngosuku lesibili lwalumncintiswano. Namhla udlale ngendlela engcono ukwedlula ngolwesino lapho azithole esendaweni yamachumi amahlanu lambili 52 ekupheleni kwemidlalo eyosuku lakuqala. Kulabadlali abangamachumi ayisithupha abakumncintiswano wegolf wabesilisa njalo abathathu babo yibo abazathola imendulo emaphethelweni. Imidlalo yesuku lesibili isuke yamiswa abanye abadlali bengakadlali ngenxa yokuba besekulezulu elilombane. Ukuze sizwe okuningi ngemidlalo le, uGibbs Dube uxoxelo Frederick Ndlovu okhokhela iqula labadlali leziphathamandla zeZimbabwe emidlalweni ye-2020 Tokyo Olympic Games.
Belukulanga lakhe lesibili kumncintiswano lo wegolf. Amalanga amane uzancintisana labanye kwamalanga amane. So uma sesekhona singathi sesiyafuye kumango lo wegolf awudlalayo. So okwanamhlanje uqede sesingathi was tied kuposition 34 emachumi amabili lane ku field yabantu abangamachumi ayisithupha yama golfers ilangile umdlalo lo ube ukuwaphanjaniswa ngizulu ila izulu kube kaba lombane sama mijana. So kulabanye nje abangisaqedanga, so kusase kuseni sathiqedise abalutshwana abaseleleyo abangazange beqedise namuhla sibe sesiqhubeka ngoba ukade kumele vele kwenzakala kusasa. So okwalamhlanje singathi hayi umfana wakoVincent udlale kuhle kakhulu ngoba yena ehlula abanengi akade ncintisana nabo.
Sibona ngani ukanya vechaya sibili
chayi hlombe sithi hayi nxa ingaqhubeka kunjalo ukuthi hayi kulethemba sibili ukuthi singathola ama results amahle ukuthi ukuthi sokunjalo kusasa futhi silomfana ukuthiwa ngoni Makusha owe athletics lo wesiqhubu ogijima esithi 100 meters. So kusasa yena ugijima ngo 11:35 ekuseni so kusiya emini enganqoba khonapho engaphuma kwabaphezulu abathathu yabo sethi uzaqhubeka ekuyisigaba esesibili esiyiso esizakwenzekwa ntambama. Inxa lingakhumbula abadlali bethu bahlanu owaqala ukungena emdlalweni uwamanzini kodwa ngwesikepe uPeter Purcell-Gilpin ukategori C and D lapha ube kuhithi yesibili kule yithi yakuqala le yithi yesibili. Kuyithi yakhe yesibili uthethe ama minutes angu 7 lama seconds ayi 1.72 but ube ngwesine. But ebe ngwesine ube buhlungu ukuthi labana abangene ku yithi yakuqala isikhathi yena sithetheyo besifitshane ukwedlula bonke. Okusitsho ukuthi ngawe vele waba lenhlanhla wangena ku yithi 1 uyabe vele bengu number 1. So kuloko usisho ukuthi kona kona usiqine esiba kuma finals ube ngwesibili ngamenge 7 minutes 3.85 seconds ukuthi ukuthi emdlalweni wonke wema Olympics Tokyo 2020 ube ngu number 20.
UFrederick Ndlovu kwakhela abadlali leziphatha amandla zakwele Zimbabwe emidlaleni ye 2020 Olympic Games ubexoxa lo Gibbs Dube ese Tokyo kwele Japan. Uhlelo Woza Friday namhla silomculi womdumo wezokholo osacathulayo uAlothi Chuma ihamba leqembu lakhe ele Gold Brothers. Untungameli Nkomo Studio 7 usethulela lolu daba.
Sizwa etabuka eGwanda kodwa ucula ekwele South Africa leli lidlalate lakhe lakuqala njalo lilesihloko esithi Biligirape la Landisa
angiqale ngokubingelela kubalandeli bomculo okholo bonke lapha okufinyelela khona umsakazo walothi uzalwa eGwanda empire ngaphansi kwasobhuku uTheyisi induna engumarubi uma sizonyathelisa leli albhamu ngoSeptemba bese silonyaka wonke sisemculweni saze sazoyenelisa ukunyathelisa ngoSeptemba.
Idlalate leli lilengoma ezilichumi ezihlatshelwe ngesiNdebele langesiSuthu ezigoqela ethi ngiyabonga baba Matshwenyeho Lulalina kanye lethi ngizakwazi kanjani. Tenga izalate lako valithola njani?
Ngise South Africa eJohannesburg. Umuntu angangifonela kunombolo ethi 060-634-2760 noma awhatsapp. Siya deliver konke lapho umuntu azoba ekhona noma ngaphandle kweJohannesburg.
Ubachiyela wapi amazwi abalandeli?
Ngingathanda ukuthi abantu bakithi kusesimo esibhekane naso isimo se-COVID-19. Ngiyacela abantu bakithi anizinanzeleleni konke lapho enihamba khona nilandele yonke imigomo nemibandela ye-coronavirus i-COVID-19. Ngokwenza kanjalo sizonqoba. Ngiyanthanda abalaleli ungathi ningaqhubekela phambili ngokweseka. Ngiyabonga.
Uphuma ke enkundleni uAlothi Chuma leqembu lakhe le Gold Brothers ngale.
Umdumo wezokholo osacathulayo Alothi Chuma ihamba leqembu lakhe le Gold Brothers. Singakehlukani ngesikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Amakhansili athi aseqalisile ukuqoqa amabizo abakhokheli bawo asebehlatshwe ijekiseni yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 njengokwaziswa wabo nguhulumente. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga. Ngisithi libe lempela viki enhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.